VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu kuNtulikazi 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abadabuka eZimbabwe bagijimisa umnumzana Sibusiso Moyo umphathi ntambo wobona ngezobudlelwano lamanye amazwe kweleBrithani. Umeya wedolobho lakoBulawayo usebuyisele umabhalane emsebenzini kulandela ukumiswa kwakhe umsebenzi ngumsekeli wakhe umnumzana Tinashe Kambarami. Amantombazana akumncintiswano wemidlalo yeNetball World Cup anqoba ele Sri Lanka.
Izolo bangithi amantombazana azasithembisa ukuthi sikazowina and badlale kahle kakhulu and banqobile so sesithembile ukuthi bayaqhubela phambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umeya wedolobho lakoBulawayo usebuyisele umabhalane emsebenzini ukulandela ukumiswa kwakhe umsebenzi ngumsekeli wakhe umnumzana Tinashe Kambarami obemethesa amacala ambalo agoqela elokuthi wehlulekile ukulungisa uhlupho lwamanzi. Umabhalane lo omkhulu wekansila ngumnumzana Christopher Dube. Umeya umnumzana Solomon Guni utshele umphathi wenhlelo ezijiyeneyo unkosikazi Sikhangele Jowu ukuthi alobe incwadi eveza ukuthi umnumzana Christopher Dube kumele abuyele emsebenzini ngoba kamiswanga umsebenzi ngokusemthethweni. Incwadi elotshwe ngunkosikazi Joy iveze ukuthi umnumzana Mgoni kakuthakazelelanga okwenziwe ngumnumzana Kambarami. Uthe umnumzana Kambarami wenze iphutha ngokumisa umnumzana Dube umsebenzi. Untingamili Nkomo Studio 7 ukhulume lo mnumzana Dube oxolisileyo ngenhlamba ayikhihlizileyo ngesikhathi enikwa incwadi yokumiswa umsebenzi izolo. Uthi ubengekho emsebenzini namhla kodwa ukhangelele ukuthi uzabuyela kukhansili ngomvulo.
Akula muntu ongaphambanisile. Njalo mina ngikhokhela idorobho elama-department lama-section amaningi. Kulezinto ezenzakalayo yonke indawo. Akungeke ukuthi incangento yonke ingeyenza la kuma-section kuma-department. Sokuthi wasengonile. Into eqakathekileyo ukuthi into leyana nxa ngase ngibonile ukuthi kule nto enje ewonakeleyo ibambe njani. Yikho lapho icala lami elingaphuma khona. Zonke izinto lezi ezikhulunywe laphana kuthiwa ngamacala akulalutho nje. Ngizikhohlwele ngizaphendula okuzasukisa abantu bonke. Ngiyathanda njalo ukuxolisa ilokhu zenye abalaleli labantu beZimbabwe ibuye kakhulu abantu bakoBulawayo ukuthi sese sikhuluma laphana kulamaphimbo waphuma amanye amagama angayisiwo amanye amagama angakhuba abanye abantu ayisikho ekade kufisa kokuyana bekuzonda ngoba ngikolonjiwe kakhulu.
Ye, yikho ebengisiza khona khonapho babadube ukuthi hayi iofisi oyiphetheyo ungumuntu omdala umuntu ohloniphekayo shiwa inhlamba yonke leyana.
Hayi baba njoba nithilo nje ngathi ngikolonjiwe hayi ngiyaxolisa futhi njalo ebantwini beZimbabwe ngoba iZimbabwe yinye ukuthi iofisi yami ikhanya isiphuma into enjana hayi asotshele nje into eyangisayo kakhulu kodwa ngithemba abantu labo bazazisisa ukuthi ivela ngapi njalo ngikolonje okunganani.
Udaba lokukhethana ngemihlobo obukhuluma ngalo esingathi inketha bechabi ludaba olukhona yini koBulawayo kukhansili yena?
Baba, inketha bechabi vele ngekuyiswele kodwa into eqakathekileyo yikuthi sizame nje ukuthi siyiminimize. So sesikhuluma nje emvini wedoda abantwana bakhethana kunako afana. Manje-ke xa sesikhuluma ngento emsuku omunye umuntu uzile eGwanda omunye umuntu evele eMrewa hhayi lokhu kukhona ukukhona baba singasuka lapha umnye vele egwanje umnye vele umriwa ngase sifike ngale se UK kumbe eMelika khona ngale siyabambana thina ngoba sivele eZimbabwe sibadlulile abanye alokukhona kodwa njengabantu abafukileyo kumele siyale lo mkhubo njalo.
Lo mnumzana Christopher Dube umabhalane wedolobho lakobulawayo bexoxa lontungameli inkomo ekobulawayo. Umaikhove weStudio 7 uxoxa lo mnumzana Khambarame ngalolu daba.
Okokuqala ukuthi sibe kwazi ukuthi umsebenzi kaDeputy Mayor ngowani. Ungabala kuEden Council Section 104, it's very clear it reads functions of the Deputy Mayor whenever the office of the mayor is vacant or the mayor is incapacitated or failed to act, the deputy mayor shall perform the functions of the mayor. So right now, I'm the acting mayor and I've made a decision. Ungabala futhi ku-Section 139 ku-Urban Councils Act. Iyatsho ukuthi umeya may at any time suspend the town clerk on grounds of misconduct. So konke lokhu esikhulumayo ngikwenze ngokuthi emthethweni.
Njengoba umnumzana Dube uthi nguye osaphethe isikhundla sokuba ngu-town clerk, kumele kwenziweni ukuze udaba lolu lulungiswe.
Kumele siyehlala njenge-council, singahlala njenge-council, ama-councillors azasetha i-inquiry ukuthi ekhangele ukuthi ama-allegations lawa which were laid against town clerk ngaweqiniso yini, amacala lawa abhaliwe wawayenza yini, amacala lawa abhaliwe uyawavuma yini, and then we map way forward sesingavumelana ukuthi amacala akhe lawa uyaxolelwa kumbe uzafayindiswa kumbe uzayenzani. Wonke amacala nase siwakhangele kwa-investigate ukuthi ngokweqiniso yini konke akwenzayo.
Lo mnumzana Tinashe Khambarame umsekeli kaMeya wedolobho lakobulawayo obekhuluma lo Mike Hove weStudio 7. Ukuze sizwe ngodaba lolu sixoxele igqwetha elilwela ilungelo loluntu umnumzana Machoba Nancube otshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi umnumzana Khambarame wenziwe okungekho emthethweni.
Umthetho Section 139 of the Urban Councils Act ubeka kahle ukuthi uTown Clerk angamiswa umsebenzi ngusodolobha lapha nxakhayela ubulawa usodolobha ngubaba uSolomon Mkhulu. Akula omunye umuntu ovunyelwe ukuthi amise umeya umsebenzi. UKhambarame ungi-acting mayor kalawo amandla okuthi amise umeya umsebenzi. Ngakho ukumiswa kuka-town clerk umsebenzi akukho emthethweni.
Singathi-ke siyabona incwadi esilotshwe ngu-chamber secretary esithi hayi vele u-acting mayor kenzanga kuhle, kambe ubona ngazani ngabe bekubeke kuhle khonokho?
Bakubeke kahle kakhulu ngoba u-acting mayor kalawo nalawa amandla usebenzise esingathi ngamandla angelawo.
Siphinde sabona njalo-ke kudaba lolu u-town clerk yena ngokwakhe engani uthethisana-ke lo mnumzana Tinashe Khambarame. Emthethweni kuyabe kubekwa njani khonokho nxa kule nhlamba eziphongo kithizwa kangaka?
Okwenzakeleyo ukuthethiswa kwabantu ngu-town clerk yinto engekho nje, yinto engekho emthethweni. Ngibona ukuthi nxa sibona ividiyo le ekhona ku-social media kungabe kuyinto eyenziwe ngoba ezithole exhotshwe elihlweni ilaba abantu. Kambe nanzelela ukuthi abantu abangelamandla nxa bengabuya bekuxotshwe ofisini uzama ukubatshela ukuthi hhayi, melelani umeya, umeya nguyo ofuza ukuthi axoxisane lami nxa kuyukuthi kukhona engikuphambanisileyo. Uthola abantu sebesuka beku-accuse of i-corruption. Ngibona ukuthi ufakwe ekhoneni wacina laye eselahleka esethethisa okungikho emthethweni okungaqondanga. Ngokunanzelela kwami kufuze ukuthi axolise.
Lo ngumnumzana Machoba Nencube igqwetha ubexoxa ecingweni leStudio 7. Kusenjalo izakhamizi zakobulawayo zitshengisele kulelo delobho namhla kulandela ukumiswa umsebenzi kukamnumzana Dube ngumnumzana Khambarame. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abakunhlanganiso ezichiyeneyo batshengisela besithi uKhambarame kalandelanga umthetho ngakwenze umeya umnumzana Solomon Mguni ekukhefu. Omunye wabaswele okwenziwe nguKhambarame ngumnumzana Ambrose Sibindi owenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Okwenzakala kobulawayo sikunanzelela ukuthi sizwa kuthiwa uTown Clerk usemiswe umsebenzi emisa ngu-deputy mayor. Sibona ngathi kule nto engaphathwanga kuhle lapha ngolu deputy mayor okuqala siyananze ukuthi nqa kulama kulezinto okufanele izizi uTown Clerk azilungise kumbe kulama allegations ukuthi lecala lenzi leyo sina siyakukhola ukuthi bekufanele kube lama investigations engakususpendwa kumbe anganikwa ama charges lani kuya asikungazuzwe ukuthi nqa uDeputy Mayor sale ebamba isikhundla mahlahla jikijele othanga uTown Clerk engamele into zenzwe kuye ligali bazaba le problem khathi sinandeza kami isiphoro ngathi into la ibanjwa ngakuhle la nqa uTown Clerk singathi lecala mbekala cala kodwa indlela okwenziwe ngayo siphone ngathi hayi akubanjwanga kuhle.
Umnumzana Mike Ndiweni, ongumqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi iphutha le-council lenziwa ukuthi nxa kulokhetho abantu bakhetha ibandla lombangazwe hathi abantu abangenza umsebenzi oqotho.
Mina nginakana ukuthi inkinga esiyibona eBulawayo City Council ibangelwa indlela abantu abakhetha ngama councillors ukubambanisa ukhetho lwezabelo i local government lo khetho lo kamongameli lo labalonge dialect parliament wenza ukuthi abakhethayo bangakhangeli ukuthi ngabantu abalomsoco yini abamele bamele ecouncil ngonjalo ke bavotela bekhangele ibandla obangela ukuthi kuvotelwe nje ingcekeza yonke ongayikhangela yikho sibona kusenziwa sana umshado wezinja ecouncil kungoba abantu bavotele bekhangela ngabandla ezombosa kulokuthi bakhangele abantu abavotela ukuthi ngabantu abazasebenza kuhle yini abakwazi ngokuphatha uZulu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo obe ngomunye wabatshengiselayo kuma ofisi kamsekeli kasodolobho uthi bafuna uKambarami ahambe.
Tina sifuna ukuthi sizwe ukuthi bala amasela la abuya ezohlukumeza abantu bakithi kibo sebeqedile nokuluhlupho. Yike sifuna ukuthi sikwenze ukuthi bekhambe belungisa kibo. Umuntu kambarambe ehambe kibo. Kasifuna ukuthi sikhulume kumlimi ngoba mase besidelela kanje kuhle bekibo. Tina kasikaboni uhlupho.
UKambarami utheke nelisi ukubambeka lamhla ukuba atsho umbono wakhe ngalokhu okwenzakeleyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umphathi ntambo wezangaphandle kwelizwe umnumzana Sibusiso Moyo liqula lakhe bachayiwe bathethiswa abathelwa ngamanzi ngabalandeli benhlanganiso beye MDC esigodlweni seNgilandi eLondon. Okuningi ngalolu daba asikuzweni intatheli izindaba yethu Ezra Chisa Sibanda okhonale eNgilandi. Yebo ke siyakwemukela ukuhlelo Sibanda.
Ngiyabonga kakhulu Sithandekile unjani wena?
Hayi siyaphila, ungasichasisela nje ukuthi kanti kwenze njani lapha kumphathi ntambo ubona ngizaphandle kwelizwe.
Umphathi ntambo Sibusiso Moyo belapha ke-England kule ndawo okuthiwa kuse-Charter House lapho ebefika khona ekhuluma ngombiko wakhe wezomnotho uthi eqeda-ke khonapho ukhuluma ngomnotho elequla lakhe kulandela ku-permanent secretary we-information ubaba uNick Mangwana lezinye iziphathamandla zikahulumende bephuma-ke kuleyo ndawo okusenzela umhlangano bahlangana-ke labakhankasayo laba-ke abatshengiselayo be-MDC ngakho bahambe bavimbezela imota bathi bafuna ukwazi ukuthi-ke inkokheli zabo zibotshelwani zivalelelwani abamabandla aphikisayo bavalelwa ngakho-ke ilungelo loluntu esingathi ama-human rights ayaphambili eZimbabwe ngakho yena ufunani we-England aqaliseke ukuzama ukuthi bambambe laba-ke abayifomlondolozayo basebemfuqela emoteni baseqasa ukuthela ngamanzi bejikijele bekhuluma inhlamba zonke zomhlaba kodwa-ke imota bathe bayivimba yafika imota le yabaleka laye. Ngikhuluma kunjenje ngilinde ukuthi ngikhulume laye lapho uba ku-SB Moya.
Ye, kodwa kungabe kuphazamisile yini le inhlelo zakhe kumbe uqhubekele phambili ngalokho abe kulandile?
Ebeseqedile lapha ne-Chatham House uqhubele phambili lokho akulandile sizothukwa emahofisini kahulumende walapha eBrithani okwamanje ngilapha-ke endlini emzini kalomela eZimbabwe kwele Brithani uphakathi ukhuluma lezi zalwane zeZimbabwe ezingafika-ke i-200 kunje nje ngiphakathi lapha ngiphumela ukuthi ngikhulume lawo ngifuna ukuzwa ukuthi ukhuluma ngani ukuthi ufuna ukuzokhuluma nabantwana bezimbabwe ngikhuluma nje kulabanye abatshengisela phandle kulabalondoloza umthetho amapholisa lalebrithani aphandle kwalapha e-embassy.
Ye, kodwa khona i-Chatham House ungabe uzwile ukuthi ukhulume ngani kumbe labo lokuthi labo abakade bephandle betshengisela bona bakhulume ngani?
Uthe phakathi lapha nokukhuluma ngezomnotho ukuthi iZimbabwe ke siqalisa ukuthi ibone ukutshintsha ngemva kokubana kufakwe imali yeZimbabwe sokumisa ukusebenza kwe-dollar zaseMelika. Ngakho ke uthi yena iZimbabwe sikhalela ukuthi ke iphenduke, njalo ke ukhalela ukuthi iZimbabwe ilobudlelwano bayo namazwe omhlaba ikakhulu ke European Union izaqhubela phambili. Wasebuzwa ke ngabantu ukuthi ke kungani ubaba uJobs Khala lo valelweyo ngalesi sikhathi ngendaba ozama ukugenqula uhulumeni kamnangako ukuthi kuhambe njani. Yikho lapho-ke aphendule khona athi umuntu umthetho ubhaliwe phansi ukuthi-ke kawukhulumi njalo.
Yebo-ke labo-ke abakade betshengisela-ke phandle lapho e-Chatham House bona bebesolani, kuyini abebekukhuluma besithi bakufuna?
Abakhulumayo bathi khona uLandeni lapha yena behlukuza abantu, bakhala ngokuthi abalandeli benhlanganiso eziphikisayo ikakhulele MDC abavalelweyo kabakhululwe. Indaba kade beqongqosela ngayo, abakhala ngayo kakhulu ukuthi ukuvalelwa kaJobs Khala ukuthi kungani beyincitshe uhulumende kumbe akhosi eZimbabwe esala ukuthi-ke athonisiswe ngaphandle. Ikulo kade lisana lakho kakhulu bechinga ukuthi lizofundani kulapha eBrithani linalisazi uLeon ekhaya ngoba lizenze ngani ngabantu abalungileyo.
Hayi, siyabonga-ke ukusixoxela okwenzakaleyo khona ngapho.
Ngiyabonga kakhulu.
Leyo-ke bekuyintatha izindaba yethu Ezra Chisa Sbanda oseNgilandi. Live Talk namhlanje sixoxa ngokuhlele umnumzana Sibusiso Moyo eBrithani okubhekane lomabhalane wedolobho lakoBulawayo kanye leqembu leZimbabwe Netball elinqobe eSri Lanka kumdlalo weNetball World Cup. Thumela i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze sikuthinte ecingweni ungene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umphathintambo wegatsha lwezisebenzi kuhulumende umnumzana Alexander Costa usetshiye umsebenzi. Ubikwa kaphathanga kuhle udaba lula umnumzana Jeffrey Epstein owetheswa icala lokudlengula abantwana. Umhlabeleli owaziwayo R. Kelly usebotshiwe wetheswa amacala okudlengula amantombazana ambalwa. Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi isilolonga amalungiselelo ayo okutshengisela kuyonale inyanga isola ukubhidlika komnotho welizwe osokubangele ukuthi impilo yezisebenzi ibe lukhuni. Lokho kwenzakala izisebenzi zikahulumende lazo zesithi zizatshengisela uhulumende engekela kwengezelela iholo ngesilinganiso esiphezulu. Ilizwe libhekane lokukhuphuka kwentengo yempahla, ukusilela kwamagetsi amanzi, amafutha ezimoto okuhambisa, njalo iningi lithi aliyitholi imisebenzi. Sixoxelo nobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo ngalolu daba. Ngesikhangeleke ezemidlalo, iqembu lomdlalo webhola elokuqaga elimela ilizwe eZimbabwe kumdlalo yezizwe zomhlaba e-Netball World Cup liphumelele emdlalweni walo wakuqala kulomncintiswano oqhutshelwa kweleBrithani. U-Ezra Sibanda sethulela lolu daba.
Iqembu leZimbabwe elaziwa ngegama elithi Gems linqobe eSri Lanka nge-17-49 emdlalweni sibaya sikaGroup A. Bajabule kakhulu abantu akade bebukele umdlalo lo kanye lamantombazana eZimbabwe ngokubhuqa iqembu leSri Lanka. Kabasifanga ukukhuluma lentatha ezindaba kusanda kuphela umdlalo lo. Ababukele umdlalo lo obudlalwa eLiverpool bajabule okumangalisayo. Omunye wabo ngu-Elvis Mpofu okuhlanganiswe yezemidlalo yeWarriors Club.
isiZulu bakithi amantombazana ukuthi azasithembisa ukuthi bazowina and badlale kahle kakhulu kakhulu and banqobile. So sesithembile ukuthi bayaqhubela phambili ngoba khanya ama-group stage sebedlulile sibili ngoba kufuna top 3. So sebewine first game sebele big chance yokungena phambili sibili. Next game badlala lama-favorite Australia kodwa ngendlela abadlale ngayo hayi ithemba labe-Australia bethukile sibili babonile ukuthi hayi eZimbabwe ama-James Zimbabwe James azophunga ukudlula kalula nje. So sikhangele lomdlalo omuhle kakhulu kusasa ngo-9 ekuseni.
Umpofu ukhuthaza abantu bonke ukuthi bathi gwaqa eLiverpool kusasa lapho iqembu elingqingilana khona lele Australia.
Kumele sisapote kakhulu kakhulu amantombazana ethu ngoba adlala kahle kakhulu bazaphinda futhi kusasa sibasapote bonke sonke ngesuke ngobuningi bethu. Kusasa yi-weekend sibonke abantu abase-UK ababe-off. Bebuye kakhulu eLiverpool loza woletiketi lobo ngelatiketi uzamaphandle sisapote kakhulu. Ngoba kusasa yi-very very big game enkulu kakhulu sidlala ama-favorites Australia. So kumele siwasapote siwine ngoba sifuna ukubatshengisela ukuthi Zimbabwe James are here to win. Abayanga uzokwanisela kuphela ama-numbers.
Ilizwe leZimbabwe ngelinye lamanye adabuka kuze kwazi le-Africa akumncintiswano lo. Amanye amazwe akumncintiswano lo ngabavela eMalawi, Uganda le-South Africa. Ngimele Studio 7 ngise-London, igama lami nguYezachisa Sibanda.
Asizweni ke uJoseph Njanji esethulela udaba olufanayo ekobulawayo.
Unqoba kweqembu leZimbabwe netball kuthokozise abaningi kwele Zimbabwe. UPrimrose Dube uthi ubengakukhangelelanga ukuba iqembu leli linqobe.
Ngithanda ukwenzela amankazana adlala ibhola lokuqaga amhlophe ngithi halala mantombazana lenze into emangalisayo ekade singayikhangelelelanga. Siyaziqhenya ngani, silifisela okuhle emdlalweni elandelayo. Halala Zimbabwe, halala.
Intatheli zindaba uthandiwe Moyo utshayele ihlombe iqembu leZimbabwe esithi lingasake liqhubekele phambili lisenza kuhle.
Siyababongela ama-Gems lo-coach wabo ngokuwina igame yabo yokuqala, njalo siyabasekela. Sibafisela inhlanhla kiwo wonke amanye ama-games abazawadlala alandelayo.
USharon Sibindi uthi ukunqoba kweqembu lama-James kuthobe inhliziyo zabalandeli bezemidlalo ezopha ubomvu ngemva kokuyanyiswa liqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu. Lona elihle laphuma ngemva kwemidlalo yezibaya komncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika.
Mina ngithabile, siyabahalalisela, sibafisela inhlanhla khonale ama-Gems. At least kuyacaca, kuyavela ukuthi khona bahambelene. Not ukuthi laba ama-Warriors abasimoshele isikhathi, unimali. Bayenze lutho basiyangisisa. At least hayi sithembe bona ama-Gems.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-New Zealand litshayele eMalawi nge-64-45. Iqembu leBarbados linqobele eSingapore nge-69-34, kuthi ele-Australia libhaxabulele eNorthern Ireland nge-88-24. Emdlalweni wayo olandelayo, iqembu leZimbabwe lizadlala lele-Australia kusasa ngomgqibelo, kuthi ngensonto lizadlala lele-Northern Ireland. Sikhangele umdlalo wenguqu, iqembu leHighlanders lizemukela ele-FC Platinum ngensonto enkundleni eBarber Fields, njalo lowo kuyabe kungumdlalo wesibili umqeqeshi uMandla Mpofu ezibambe esidukwini kuqembu leBhoso ngemva kokuthatha isikhundla esithiwe nguMatinda Ndlovu. Iqembu leHighlanders lilemiklomelo elishumi lanhlanu njalo lihlezi endaweni yeshumi lane engalaneni yemiklomelo. Ngakwelinye icele, iqembu le-FC Platinum lihlezi phezu kwengalane elinemiklomelo engamashumi amabili lesikhombisa. Umfoka Mpofu utshele intatheli zindaba zemidlalo uba iqembu leHighlanders kumele linqobe ukuze likhuphuke engalaneni yemiklomelo. Eminye imidlalo ekhona kulimpela viki izadlalwa ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo, iqembu leBulawayo Chiefs lizadibana lele Manyika Diamonds. Iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana lele Dynamos ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leHarare City lizamukela eleZPC Kariba ngaseRufaro. Kuthi iqembu leChapungu lizadlala leLenkezi Platinum Stars ngaseMandava. Ngensonto, iqembu leCapes United lizadibana lele Yada eNational Sports Stadium. Iqembu leTriangle lizamukela eleTel 1 ngaseGipo. Iqembu leMshwane Stars lizadlala lele Herentals enkundleni yeTrojan Mine. Kuthi iqembu leWange lizanqikelana lele Chicken Inn ngaseColliery. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, umncintiswano we-Africa Cup of Nations usufike kusigaba sama-semifinals. Njalo ngensonto, iqembu leSenegal lizadibana lele-Tunisia, kuthi ele-Algeria lizadlala lele-Nigeria. Amaqembu azaphumelela ngensonto azadibana ku-final ngolwesihlanu oluzayo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Uhlelo lwe-Woza Friday namhla sihamba leqembu elihlabela umdumo we-rumba ele-Chongokwe Masters. Untungameli Nkomo Studio 7 usethulela lolu daba.
attention, attention, ladies and gentlemen. Are you ready to see this guys? Chungoko Masters, the great music of best entertainment from Lupane.
Iqembu leli liphuma khona kanye eTshongokwe eLupane lanxa nje lihlabela likwele South Africa. Leli lidlaladelalo lesithathu njalo isihloko salo sithi zinyathela amathole. Nangu umkhokheli weqembu unkosi khona Ngwabi.
Ngibuya eLupane la enzalwa khona esigabeni seTshongokwe. Lona iqembu leTshongokwe Masters lisungulwe ngo-2014. Salethesa igama elithi lona Tshongokwe Masters, sisitsho ngendawo lapho sisuka khona.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi angazi, akakatsho lale ethi iphunga limnandi empukaneni. Abangathanda ukuxhumana lani kumbe ukuthenga idlalade lenu Ngwabi balithola njani?
Ulakho ukufonela mina kunamba ethi yona ngizobiza yalapha eSouth Africa lapho isicula sikhona ethi yona +27 84 330 8851, noma uthinte iband manager uSikhosana Masombuka +27 73 439 3019.
Abalandeli ubatshiyela waphamazi.
Siyacela lathi ukuthi basixhase njengawo wonke amaqembu abathandayo abaxhasayo ukuze nathi sikhule endimeni yomculo. Ngiyabonga kakhulu.
Baphuma ke enkundleni abafana beTshongokwe Masters ngale ethi osomaqhinga.
Iqembu leTshongokwe Masters leLupane belixoxa ke uhlelo lwethu lweWoza Friday. Hayi ke isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.